Lomhlangano oqokwe ngabenhlanganiso yezakhamizi e-Citizen Manifesto ubuthanisa abenhlanganiso ezitshiyeneyo bexoxisana ngendlela zokuqeda inhlupho ilizwe elibhekane lazo. Umkhokheli wenhlanganiso yetajamuka sesijikile umnumzana Promise Mkhwanazi uchazise ngokuqakatheka kokuphatheka kwezakhamizi unhlelo zokakha ilizwe.
Nasibona ungani kuqakathekile ukuthi sibuthanise ama-citizens ngoba ama-citizens ama-shareholders eZimbabwe. So sizama ukuthi sibuthanise ama-citizens sixoxisane ngodubo olukhangelane lelizwe sibonisane njalo ukuthi singaqhubekela phambili njani nge-struggle ye-democracy nama-human rights lapho konke okubonayo kwenza kwenzakalayo eZimbabwe including indaba ze-economy ukuthi singazilungisisa njani.
Lokhu kugcizelwe ngunobhala jikelele wentsha ebandla le-MDC umnumzana uSalo Sizini.
Awukuqakathekileyo ukuthi ngezikhathi ezizonke umhlaba wonke jikelele kungakabi lenguquko okwenzakalayo ukuthi abantu abava kunhlangothi ezijiyeneyo bayahlanganela bonke ukuze babonisane mayelana lento ezimbili engibona ngani yizo-ke ezizaphakeke indlela ezahamba ngayo njengama-citizens. Eyokuqala yikubana-ke ihlupho ezilazo yiziphi njalo zihlangana phakathi zibe yini abangathi yona ngesilungu yi-national question okuyikho ukuhlukuluza umuntu othengisayo, ukuhlukuluza umfundisi, ukuhlukuluza ke ama-activists.
Umhlangano lo uqhutshwa ngesikhathi izisebenzi zikahulumende zikhuluna ngeholo lazo elingene lithi loba indleko zokuya emsebenzini. Okugcizelwe unobhala jikelele wenhlanganiso yababalisi bamaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATUZ, umnumzana Robson Mshere.
From this platform, I really want to get solutions coming from the general citizens.
Ngifuna ukuthola impendulo evela kuzakhamizi ngoba kule zakhamizi ezivela kunhlangothi ezijeneyo eziqoqela abokholo, izisebenzi lokunye okunjalo. Sizaxoxisana ngendaba ezijeneyo ngoba okusibambanisayo yikuthi sonke sikhathazwa zindubeko ezikhona elizweni njalo kumele sicazulule indlela zokuthi siqede lezo ndubeko.
Umkhokheli wenhlanganiso yezifundi zamakolishi yeZimbabwe National Students Union Zinaso umnumzana Archibald Madida uthi ukuqoka kwentengo yempahla elizweni sekubathwalise nzima njengezifundi.
As students, I think our livelihoods are under threat. Student welfare is at an all-time.
Njengezifundi sibona ngani impilo zethu seziphakathi kwengozi. Lapho esihlala khona akumanga kuhle. Thina njengentsha asisenelisi ukuthenga loba yini. Ngakho ke impilo zethu zisengozini. Uhulumende lo usehlulekile ukunikeza usizo.
Umhlangano lo uqoqwe ngabenhlanganiso ye-Citizen Manifesto. Ubuthanisa abatsha labasakhulayo abavela enhlanganisweni ezijene. Ngimele i-Studio 7 ngiseHarare, ngiwuGibson Pepe.